Umjaho lo wona ngathi uyafinda ngoba abantu bakhona baningi and sifuna sokungene labanye abalezimali ama-billionaire bo-Bloomberg laba ngabostaya kusho ukuthi laba abangelamali abadependa on amadona for ama-campaign abo sizobona sebephuma ngoba kuyabe sokunzima computer labantu abalemali. So I think uCamila ngicabanga ukuthi ngabe yikho lokho kwenza ukuthi a decide ukuthi adrop.
Sizwe abanye besithi lokho kuyacunula ngoba sekukhanya ngani umjaho usungabantu abamhlophe kuphela abensundu akusela ngisho othembisayo lanxa bekhona Cory Booker kodwa hayi abangani abathembisi. Wena ukubona njani?
Ya ngaseqinisweni kodwa masifikele emumva sikhangelisisa iprimary eka Obama yokuqala leya sola ukuthi laye wayengumuntu ongekho ku-forefront the time ukusiwa kuma-caucus abo-Iowa nabo-New Hampshire. So I think ma ekhona okhona ukubekezela ma ukuthi singathi yena uCory Booker ma engakhona ukubekezela mhlawumbe angadobhadobha la sibone ekhuphuka kodwa ukhona lo munye laye u-Black American esizwe kuthiwa laye ungathi ufuna ukujoyina owase-Connecticut sengimlibele igama lakhe ungathi aye iproblem yakhe kuzobana leyo ukuthi ujoyina late in the game ngoba abanye kudala baqala ukucampaigna so ungathi kuzohlupha but sizobona ma usually uqala ukucaca ma sokuyiwa kuma-caucus abo-Iowa laba nabo-New Hampshire kulapho kuqala khona ukucaca ngoba most of the time abawina lawo ma-caucus awokuqala la usually ibona abagcina bethola i-nomination.